Salbonani Chris Kande inyabonga ukunyamukela ukuhlelo lo Studio 7. Indlala esigabeni sami ikhona indlala enkulu kakhulu. Isizathu ngesokuthi idethe indawo esingathi lidorobha elincane ngesingizi ababiza besithi iperi-urban. So indlala yangkhona ichiyene labantu abahlala emaphandleni labantu abakwanisa ukuthi belime isikhathi izulu lisina. Izululana sibili but abala ndawo yokuthi singathi bayalima. Yikho ubona indlala ibakhathaza Chris. Silabantu abalupheleyo yona labana abancedwa lebe social welfare. So okwakathesi ukucela nje ukuthi nxa bengakwanisa ukuthi bephangise ukubuya lohlelo lobulana olokuncedisa abantu abadala labanye ababizwa lesingisi ukuthi ngama-vulnerable kungaphathisa sibili.
Kungakubangelwa yini njengoba izulu likhanya linile kakhulu endaweni eziningi khona ngapha linanga na
izulu lana eliningi sibili Chris but idethe lidorobha abala ndawo yokulima. Indlala ivangelwa lokuthi abantu abala msebenzi abalutshwani kade besebenza ngenxa ye-COVID yona leyi. Abasela ndlela yokudinga ukudla. I-lockdown leyi khona lezi nsuku abantu bayazama ukuthi bayenze bangabekuyenza okwesikhathi esilutshwani from 8 to 3:30 uyabona ukuthi ubunzima wangibona bungakanani. So hayi indlala sibili ikhathazile endaweni yami edethe and ngiyacela kakhulu abantu be-social welfare kumbe abanye bengabe bekwanisa ukuthi bephathise endaweni zokusiza abantu lohlupho lwendlala.
Zona inhlanganiso eziphathisa uzulu ngokudla aziphathise na?
Inhlelo eziphathisayo ngokudla ziyaphathisa but vale sikhathi lapho bavula khona isikhathi sangona sokuthi sebecalisile iprogram yokunika abantu ukudla but inkinga ekhona ngeyokuthi bayebekhangele indawo zemaphandleni kakhulu bengananzi indawo ezinjengedethe okuthi lokuswelakala kwemsebenzi lokuswelakala kwemali bayebengayenelisi ukuthi bathole ukudla and njalo unanzelela ukuthi abantu abagugekileyo and kulabanye abalobulima lobuyana okokuthi baye befuna zona lezi nhlanganiso ezinceda abantu but inkinga ekhona yokuthi bayakhangela nje bayaphonku across the board akula ndaba ukuthi usendaweni enjani. Idethe iyarelya kakhulu le-tourism manje i-tourism okwakathesi i-down kakhulu ama-companies ayeqatshile abantu aretrenja abantu abaningi kakhulu abantu abaningi bazihlalele khonapho bayiwo kade bebizwa lesingisi ukuthi ama-breadwinners angkona. So ubunzima endaweni yami bukhulu kakhulu ngiyabelokho impinda njalo ukuthi hhayi ngiyacela uhulumende ngamanye ama-non-government organizations ukuthi ephathise ukuthi sithole ukuthi isigaba sami sisizakale kuhlupha lona lolu olwendlala. Ngifuna ukuthi nxa ukuthi ukuthi kungayenzakala bebone ukuthi kungayenzwa masinya ngenxa yokuthi izinto lezi eyi angikwazi ukuthi sesilobunzima even ukuhlangana labadala because bathwele nzima le ndlala sonke sithwele nzima hhayi.